Bengifisa ukuthi ngithi kuya ngethusa lokho kodwa kakungethusi ngokuba iyo impilo esiphila ngaphansi kwayo kusuka ngo-1980 ukuthi kuyebiwa imbheda yezibhedlela lamaphilisi kuyebiwa ngohulumende ofanele aphe abantu okokuphilisa kuyebiwa amabhuku kuyebiwa konke kusebiwa ngabantu abaphezulu ababusayo angikhulumi ngabantu abaphansi ngikhuluma nje ngoba yena lo owebileyo engumuntu omkhulu kangaka kodwa ke vele ubusela obe-COVID-19 kumbobani kabo soze kuphele nxa ngabe iZANU-PF lokhu isesihlalweni ngokuba ubusela leZANU-PF akuhlukaniseki i-corruption leZANU-PF akuhlukaniseki ukudiliza ilizwe leZANU-PF akuhlukaniseki i-lawlessness leZANU-PF akuhlukaniseki i-abuse of human rights leZANU-PF akuhlukaniseki banjalo bazahlala benjalo baze baphume embusweni ngakho ke nxa kufuna ukuthi kufuneka ukuthi kulungiswe lezi zinto zingenzeki kumele kuhambe iZANU kulapho kuphela inotho yabantu beZimbabwe ezaphepha khona ivikeleke khona
abaningi Ncube bathi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukulwisana le nkohlakalo kodwa siyabona ziyabotshwa iziphathamandla zikahulumende babotshiwe obhatayamoyo kathesi sebotshiwe uMananganzira ngeke yini sitsho ukuthi hayi ngempela kukhona uhulumende akwenzayo ngalolu daba
Yebo kambe ukubotshwa kwabantu lapha lalaphana kuyibufakazi bokuthi inkohlakalo iyalwiswa lapha lalaphana kodwa kayilwiswa yonke ngobukhulu bayo kulwiswa laba lalabana ababili abathathu nxa ngabe ingalwiswa kahle inkohlakalo ngendlela egcwele ngakhona akungeke kusale muntu lapha kuhulumende bangaphela bonke abantu sebebotshelwe inkohlakalo kodwa ke ngoba bayadobha lo laluyana bathiya abaningi angeke iziphele inkohlakalo ukuthi kungabotshwa ababili abathathu inkohlakalo iyalwiswa abantu izigebengu lokhu ezisele phezulu ziseba ayikuchitha isikhathi lokhu inkohlakalo kayilwiswe ngendlela vele egcwele ngakhona kayilwiswe kungakhathalekile ukuthi ukuliphi ibandla kayilwiswe kungakhathalekile isihlalo sakho ilwiswe kungakhangelelwanga ukuthi ukhuluma luphi ulimi yiyo indlela esizanqoba ngayo inkohlakalo kodwa nxa kusakhethwa ibandla okilo kumbe isection okilo kumbe lokhu lalokhuyana inkohlakalo izabusa kuze kube phakade iziphume mhlazane iZANU-PF iphuma kungena abaqondileyo.